Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo namhla emini uMadinda uthe abafana bakhe bengabe bebancane yebo kodwa sekumele bekunanzelele ukuba sebedlala kusigaba saphezulu yikho kumele bakubone ukuba lo mdlalo akusiwo wabafana abancane kodwa ngowabantu abakwaziyo abakudlalelayo lokudingakala ukuthi bakwenze.
Yebo naye siyabumba iteam uteam yakusasa kodwa kumele sibone lakho ukuthi khona nana siyasuka lapho esiqale khona sibe kwesinye isigaba komanzi and njalo mina ngiyazi ukuthi abafana laba igame ezinjengeze Caps United which are self motivating games they will come to the party njengoba vele libona ukuthi kunevele ukuqala khonaphana singakabi kulesi stage sitho sona iCaps yona leyana abafana laba ayigijimisa njalo bazayiphinda futhi kulipinda
iqembu layelendazi lele Caps United azancikilana ngesonto enkundleni ebaba Fields kodwa imidlalo yeviki lethumi lambili yesigaba seCastle Premier Soccer League izaqala ngomgqibelo lapho iqembu leNicroot elizemukela khona elebulawayo Chiefs enkundleni ye-Ascot. Iqembu leChicken Inn lizadibana lele Harare City ngaseluveve. Iqembu leNkezi Platinum lizadlala lelebulawayo City kuthi iqembu leZPC Kariba lizadibana lele Yata ngaseNyamunga. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leJapane Mine lizadlala leChapungu enkundleni yeMaclass. Iqembu leDynamos lizemukela leFC Platinum ngaseRuvaro. Iqembu leTriangle lizadlala leBlack Rhinos ngaseGibo kuthi iqembu leMutare City Rovers lizachana leHerentals enkundleni yeVengere. Ngiyimele eStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjiwe.